kuyinto enhle ukuthi zindlula zibe nezimoto ukuthi zonelise ukugagela umhlaba eziwelisayo zezifika ikhona ngekhona le ndawo lapho ezingabe zikhona. Kodwa kusuke kungani kuba nganeno nxa sokuyinto eyenzakala ukuthi izindlula kwalemota entsha every 2 years. Sikhangela abantu abanjeya amamemba okuphalamente okufuze bahambe mhlawumbe ilizwe lonke, member okuphalamente oyedwa uyahamba mhlawumbe imango engakwala izinduna mhlawumbe zifika-5 kwezinye izindawo engumemba okuphalamente oyedwa. Kodwa uthola imota kanye every 5 years. Izinduna kadezi seziphiwa imota almost iminyaka emibili ilandelana ngazo zonke iy'khathi. Lokhu kwande ukwenzakala nxa oyabe ekhona engumongameli esefuna ukuganga ukuthi afake izinduna zibe yizicijini zakhe ukuthi kudinga lokho kuganga afuna ukukwenza ebantwini kube sengathi yinto enhle.
Kulomkhosi bekuleziphathamandla ezithile ezigoqela lo msekeli wesiphathamandla sezinduna uMnumzana Mtshane Khumalo. Njengomuntu lawo esikubone usebhalakwe lapho bekulomcimbi khona, ikuphi obekuqakathekile yini?
Ubaba uMtshana uKhumalo ngomunye wezinduna ezazikhona emhlanganweni lo mongameli uMnangagwa owawusesibhedlela wokusilapha uBulawayo. Lapho ukongameli lezinduna abavumelana khona ukuthi uhlelo lokwelapha amanxeba ngaphansi kombhuqazwe wegugrawundi kumele ukuthi kuthathwe izinduna. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi mhlawumbe yena ubaba uKhumalo abe ngomunye njengenduna ezindala ezikhona ohamba phambili ngale iprogramu. Kodwa asimboni esiba khona emkhosini enjalo ngoba imota vele ihlala eyikhona. Imota izabuya kuye kungenani ukuthi uhambile phaya.
Bekulomkhosi njalo omkhulu obekusethulwa isithombe sikaMbuyane Handa eHarare ngapho abanye beqhubo kwabo eBalagwe. Singathi ilizwe lidabukene phakathi yini ukuthi abantu bakhangelele inhlelo ezithiyeneyo kwehlukile kakhulu okubahluphayo?
Ye, khona kuyikuswela esingathi yi-coordination esithi mhlawumbe ukuba lemiswelo ezikhona ezikahulumente ezigoqela abantu bonke ukuthi abantu baziswe belilizwe linye bephila ndawonye. Okuhlupha umakhelwane wami bami kungihlupha